sikhala sikhuluma nsuku zonke ukuthi sikhala kala macala kamela ngabe gciniwe ejele sikhangela ukuthi akhishwe phandle nje xa kule ngaba le mbuzo ekhona emthethwandaba abe buzwa evela endlini okulilungelo lakhe laye njengomcitizen wezimbabwe ukuthi anikwe ibheyo nxa kuyikuthi kule ndaba angani ukuzikhona abe phandle asuke endlina nje sima khothe siyakhuluma iy'ndaba zakhe angiboni ukuthi why sikhale lokhu esentolongo
yindaba amacala akhe la athatha isikhathi sonke lezi elokhu engazana athoniswa ungana athoniswa kuhamba njani
lathi asikwazi kodwa sikubona nje ukuthi kuhlukumezwa-ke kuyababa usikhala njengomuntu outspokene kakhulu endabeni ebhoyezelizwe lezimbabwe lokukhuluma iqiniso entweni njengobe zisenzakala so sibona ngalo uhulumende laye bebezama ukuthi ethusele usikhala phinde amthulise ethusele njalo labantu abangalalela lokulandela-ke into abezikhuluma
kutshona konke lokhu nxa sikhangela ibandla lenu nxa abantu bengeniswe entilongweni kodwa bengathoniswa amacala
alokhu akulalule bandla yethu kangako ngaphandle kokuthi usikhala umkhokheli ebandleni lethu abantu abamele bacubungulwe ngurhulumende wezimbabwe ukuthi yena irekhodi yakhe yokuhlonipha lokulondoloza amalungelo abantu ikakhulu izizalwana zezimbabwe iminja
ye nxa sesikhangela njalo kulinye icala kade likhona namhlanje elamakansila axotshiswa ngumnumzana Senge Zijabangu ngathi
kuthi ngibona bazabizwa-ke ngamasamanisi emalangela alandelayo konke lokhu yikudileyo okwenziwa ngomthethwandaba besithi bona kulelinye icala elifana lalinelo kodwa lona alikalokhuzwa alikarulwa kwabele ijajment yokuthi-ke kuhamba njani kutshoni ikhothi ithini ngakho kulokhu kudileywa kodwa abantu be-affekthiwe ngosikhuluma so kulezakhamizi ezingenamakansila azimelelayo emawadini azenxa ukuthi babizwa baxoshwa ama-bi-elections ayenziwa so kumele kuphangiswe kwenziwe ngokushesha konke lokhu kulungisiswe abantu bathole ukumelelwa bathole abameleli ekhansile badaleni ephalamenti
ye nxa ukuthi bengamiswa kuthiwa bengasangeni kukhetho olulandelayo lingathini ngakho
ngento enhle ngoba thina sicabangela ukuthi akumelanga bamiswe ngokuthi wonke umuntu ulelungelo lokuncinta lokuncintisa ekhethweni lokuvota